Sibona i-government isifakele umthetho lo uthi uyasiyenzela ukuthi ukuhamba e-strike siyahamba i-72 hours siphenduke emsebenzini. Khonoko siyabona ukuthi akuyenzi le ndawo yokuthi vele akusincede. Lendawo yokuthi i-government iyawazi kathesi ukuthi singahamba i-3 days kuphela siyaphenduka. So izosimelela ingakalungisa isikhathazo zethu. Khonoko futhi umthetho lowo uzobangela ukuthi vele abantu okomongi okumbe ama-youth workers achiye umsebenzini ahambe kumbe ku-diaspora ayosebenza ngale le ndawo yokuthi vele uyasibamba ukuthi ilungelele zethu kathesi. Phela sikwanise ukuthi sizilandele le ndaba yomthetho lo. Umthetho lo uyasibamba ukuthi siyenze okunye, sikhulume sibilele igovernment.
Ukuze kube lokuvumelana phakathi kwenu lohulumende lapha, lani lizizwe likhululekile lilelungelo lokutshengisela phezu kwezikhalazo eliyabe lilanzo, kukhona yini elingakutsho kuhulumende, kukhona elingamkhuthaza khona?
Siyakhuthaza ukuthi i-government ayifanele ukuthi ibuye kithi sikhulume, sihlale phansi sikhulumisane ukuthi sifunani, sikubekele phambili ukuthi umsebenzi wethu siwuyenze kuhle. Kodwa lathi sijabula le government ibona ukuthi kuyasebenza, kodwa lo mthetho lowo uzobangela ukuthi abantu bachiye umsebenzini bahambe phandle ku-right phandle ngale, because umuntu wonke ufuna ukusebenza kuhle emsebenzini wakhe, kodwa athole futhi aphinde athole umholo, imali yakhe iyakhwana ukuthi athenge akwanise ukuphila.